Siyabonga Kips Dube. Siyamukela emsakazweni weStudio 7 omgqibelo omhla ka 16 Mabasa 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle welamukela emoyini ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Kambe ukutshengisela ukwenziwe libandla le-MDCT eHarare ngolwesine kungakutshengisela ukuthi leli bandla lizanqoba kukhetho oluzayo na?
Kutshengisa ukuthi khathesi ukutshengisela lokhu bekungaphumelela phela ngoba kule ngxabangxoze khona kuzanu njalo uPresident Mugabe bebengathi bona bazama ukulwisa yena umbuso kumbe ukuthatha umbuso bebekhanya ukuthi ukutshengisela nje kuphela lokho.
Inkokheli yezisebenzi zikaloliwe ibizwa emhlanganweni lohulumende wokuxazulula udubo lokungatholi iholo.
Hayi, okwamanje azeke zatsho ukuthi khona kuyakhulunywa ngani. Into esiyaziyo nje ukuthi khona singasiliziwe emthethweni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kambe ukutshengisela okwenziwe libandla le-MDCT eHarare ngolwesine kungakutshengisa ukuthi leli bandla lizanqoba kukhetho oluzayo na? Ukutshengisela lokhu kube losekelo olukhulu kakhulu. Lokhu sekulethe imibuzo ethi kungakutshengisa ukuthi leli bandla lizanqoba na kukhetho oluzayo ngomnyaka ka-2018. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibone ngani mina kuyinto enhle kakhulu nxa abantu bekwazi ukuthi babuze into esifana lokuthi imali iyasuka yaya ngapi, abantu bechallenge singakuthi corruption njalo betshengisela uhulumende ukuthi hayi ngeke benze mathanda sonke isikhathi bengabuzwanga ukuthi udubo ukuthi kungabe uhamba njani. So kungathi ngabe into ekwanisa ukweneliseka ukuthi sonke isikhathi uma kwenzakale izinto ezingaqondanga ibe into esalisenzakala.
Siyabona ukuthi kwake kwathiwa kuzaba lokutshengisela okwaphiwa igama lokuthi final push, kwabuye okunye kwathiwa khona winter of discontent, kwabuye okunye njalo kulamabizo atshiyeneyo kungaphumeleli. Singathini nxa sibona ukuthi lapha uze kwaphumelela laye umnumzana Tswangirai enguye ophambili?
Kutshengisa ukuthi khathesi ukutshengisela lokhu bekungaphumelela phela ngoba kule ngxabangxoze khona kuzanu njalo uPresident Mugabe bebengathi bona bazama ukulwisa yena umbuso kumbe ukuthatha umbuso bebekhanya ukuthi ukutshengisela nje kuphela lokho. Khonokho ngibone ngani kwenze uhulumende wekela nje abantu bahamba batshengisela. Akutsho ukuthi nxa kungaba lokunye futhi ukutshengisela okuqondane lezepolitiki lezokubuswa kwelizwe kungasuka kuyekelwe kuphumelele kanjalo. Ngibone ngani khonokho nje ukuthi uPresident Mugabe laye uyenelisa ukuthi hayi lamaliyo ngiyayidinga kwenza ukuthi ekela abantu batshengisele nje kungela kuthula. Ngithi siyazi ukuthi emavikini amalutshana adlulileyo ama-veteran azamile ukutshengisela upresident wabatshengisela ukuthi hayi akusetshenziswa njalo kwele Zimbabwe.
Kungakutshengisani lokho okwenzakeleyo ngolwesine? Singathi kube lokhetho kusasa nje, ubona ngani kungatshengisa na ukuthi umnumzana Tswangirai enganqoba kukhetho?
Angiboni ukuthi lokho okwenzakeleyo ukutshengisela lokho kungabe kulesiboniselo okusinika khona kwezokhetho kumbe kwezokubusa kwelizwe. Ngibona ngani mina kutshengisa khona ukuthi umnumzana Tswangirai ulabantu abamlalelayo abathize kodwa phela kwela kokutshengisela kwakhe kwenziwe ikho khona ukuthi uhulumende kazange alwisane lakho njengenjwayelo. Njalo ngibone ngani layo uPresident Mugabe nxa engadingi ukuthi kube lokutshengisela awuthola kumhlambo ofana nalowo kade utholwe ngumnumzana Tswangirai. Kodwa kuyinto enhle kakhulu ukuthi uTswangirai uwanelisile njalo kubone okuqondile ukuthi abiza abantu athi hayi akeni sibonisele ukuthi ngeke imali ihlale nje iswelakala kungaqondakali njalo kungelampendulo yokuthi iphele yaya.
Lo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi ecubungula ezombusazwe bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwelebhilitane. In Inkokheli yezisebenzi zikaloliwe ibizwe emhlanganweni lohulumende wokuxazulula udubo lokungatholi iholo. Izisebenzi lezi kazikatholi iholo lazo kusukela ekuqaleni komnyaka ophelileyo okubangele ukuthi ezinye zikhalale umsebenzi ziyehlala emahofisini alinkampani eHarare. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Amalgamated Railwaymen Workers Union umnumzana Kamurai Moyo.
Into esiyayo kwamanje sesitole ishokozi order ehambelana ngelo kuze nge-section 106 of the Labour Act ethi kona sibuye e-Labour Court sizo appear ku-Labour Court judge mayelana nodaba lolu olwezisebenzi eziku-strike.
Kuyathembisa na ukuthi kuyakhulunywa ngendaba yeholo?
Hayi, okwamanje azeke zatsho ukuthi khona kuyakhulunywa ngani. Into esiyaziyo nje ukuthi khona sina siviziwe emthethweni. So umthetho kuyo uyoza kutsho ujaji yena uzasitshela, uzasichazisela ukuthi khona usibizeleni.
Kodwa sikhuluma nje kuyini kade sokusenzakala, abantu bayahamba yini emsebenzini?
Hayi, lokho kwamanje azeke zatsho ukuthi bayahamba kumbe kabahambi. Yikho sithi khona nje ujaji yena ilokuzeni i-Labour Court isibizile. Uthi ukuthi khona ingwe umkhathi kukhona akuhamba wayekukhuluma. Umkhathi yena ngokwaziyo ukuthi abantu bayahamba. So tina sibonga ukubizwa ukuthi kona kuyanini njengabantu abameli zisebenzi.
So kubizwe elini abameli zisebenzi le-railways lohulumende labo bani abanye?
Hayi, okwamanje yona labo kuphela embazi yawabizweyo.
Lo ke ngumnumzana Kamurai Moyo isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Amalgamated Railwaymen Workers Union ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Saka 18 kulinyanga eZimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lasithupha lithole uzibuse. Lanxa liqhakathekile leli langa abanye bathi galitsho lutho kibo ngoba bebhekane lobunzima empilweni obugoqela ukusilela kwemisebenzi lokubhidlika komnotho. Imbangela bathi ngohulumende onsundu abamjabuleleyo engena embusweni ngo-1980. And I don't want my people to be tricked. Kambe kuwe lichoni ilanga likamabasa mhlaka 18. Uchoni uzibuse kuwe. Rekoda imbono yakho usithumele yona nge-WhatsApp kumbe uthumele nje imbono yakho kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sitholakala njalo ekhasini le Facebook kanye la ku Twitter.
Inani labavela kwamanye amazwe elisebenza kwele Botswana liyehlile kakhulu, kodwa elabe Zimbabwe lona liyala lilokho liyilo elihamba phambili. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseBotswana.
Inani labo bonke abavela kwamanye amazwe elisebenza eBotswana lingaphezu kwenkulungwane ezilithumi lambili, 12,000. AbeZimbabwe bona besedlula kancane inkulungwane ezintathu, i-3,200. Kunombolo esikhitshwe ngurhulumente weBotswana, inani labalamaphepha okusebenza labeZimbabwe likunkulungwane ezintathu lanye, kukanti abeZimbabwe abangabaqhatshi kumbe abalamankampani bangaphezu kwamakhulu ayisithupha. Inani litshengisa ukuthi abavela ngaphandle kweBotswana laba bahola imali engaphezudlwana kolabo ekhaya. Kubikwa iholo labo lidlalela kunkulungwane ezilamachumi amahlanu zamapula, i-15,000, kukanti elaBotswana lingamapula ezinkulungwane ezinhlanu, i-5,000. Kodwa omunye oweZimbabwe umnumzana Nelson Ndlovu uthi nombolo lezi noma ziqondile zilakho ukutshengisa isimo esingayisiyo. Uthi ukhona abaZimbabwe abasebenza bengela maphepha, kukanti iningi alibambi imali eqanjwa kumbiko lo.
Lokho kutshengiswa liphepha leli ngeke sikwale ngoba yikho uhulumende azitshela khona, kodwa kulabanye likhumbula abangena ngaphansi kocingo. Njalo le mali lezi ezikhulunywayo, ukhumbule ukuthi nxa ulapha uzocela ungancindezelwa kuthiwa hayi siza kunika imali engaka, kodwa nxa ufika emsebenzini kuthiwa yona le ikhona.
Inombolo lezi zitshengisa ukuthi inani labaphuma eZimbabwe besebenza eBotswana ngabesilisa, kulabesilisa abayinkulungwane ezimbili lamakhulu amabili, 2200, kukanti abesifazane bangamakhulu ayisithupha abasebenzayo. Phose amakhulu amahlanu abesilisa bayasebenza kumbe balamabhizimusi, kukanti abesifazane abalokufanayo bangamakhulu amabili. Umnumzana Ndlovu uthi inombolo lezi zitshengisa ukuthi siko lokuthi ubaba nguye ophandela imuli alikantshintshi.
inombolo lezincwawo zikhangile zivele zitshengisa khona ukuthi isiko livele linjalo ukuthi ubaba nguyozaphuma ayidingela abantwabakhe. Njalo lokho kungaba isizekeliso omfanekiso wokuthi phandle lapha kulula. Abantu nxa bethi wena hhayi useBotswana babona ngani hhayi kulula yonke into izakwenzakala lula. Akunjalo.
Ukwehla kwenani labasebenza eBotswana kubangelwa luhlelo lukahulumende wakuleli lizwe ukuthi aqhatshe izalwane zakhe ngesikhathi amathuba esiya esiba malutshwane. NguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabrongela Botswana.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zika Sithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kuhlelo oluphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Sixoxa ngozivuse sihlaziya ukuthi abesifazana bancedisa njani ekutholeni uzivuse njalo impilo zabo lamuhla zinjani. Sixoxa lo nkosikazi Grace Noko ongomunye wabalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZipra. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga. Ngiyathaba sibili ukuba na sithakazelele ilanga likazibuse ngoba phela kwachitheka igazi ukwenzela ukuthi sizuze lo uzibuse. Ngendlela abantu ababephila ngayo before independence amabhunu engcindezele thina abantu abamnyama. Mina ngikuthatha ngokuthi siyalingana. Abensundu labamhlophe savoxa lapho esavoxa khona. Kodwa kuhle ukuthi ngoba okwakathesi abantu bangahlala phansi kukhulunyiswane sibone ukuthi inxa sisithi umuntu independent siyabe sisithoni. Sisana kuyesaba ukuthi nanxa ubone ukuthi lapha kakuhanjiswanga ngendlela akekho umuntu ongamlanda umtshele ukuthi lapha usuphambanisa. Siphila ngomoya kaNkulunkulu sihamba kodwa sihamba sibubula izinto eziningi kazihanjiswanga ngendlela efaneleyo. Njalo lobandlululo khanye ngani besesekhona uyazi ukuthi we are saying kuqala sasisinwa namabhunu but okwakatheso zathi ukuthi thina sodwa abantu abamnyama ngani lathi asisaqondakala asisazwisisane lokuthi kuyini.
Likhuluma ngobandlululo ngomhlobo sesikhangela ke ubandlululo phakathi kwabesifazana labesilisa abalwa impi yenkululeko lingathi lukhona yini lolu bandlululo kumbe hayi.
Asiphathanga ngokufanayo engaphandle abantu bangabona ingazani yesu yalingana. Well of course ngoba asithi thina njengama war veterans lokusukuthiwayo okuncinyane okokuthi sinede umphefumulo kuyalingana but on the ground nxa sekusenzakala izinto kasilinganiswa. Obaba bakhanya ngani bane upper hand usingaze sikhangele khonale kumaparliament uzathola ukuthi abaningi ngabobaba umama babalutshane. Sibuye nale indaba yomhlaba omama abaningi angeze ngizwe ngabomama abaphiwa izindawo ezivundile esibile ezikuma bekuthiwa ngama A1 or A2 lawo in the exception of bona bana babezele ubudlelwane nabaphezulu mhlawumbe but labo ukuthi ungabezwa bekhulunywa kuthiwa wathola iplaza elizelinje elivundile endaweni enje hhayi angaze ngikuthole ngingazi nto engxenye mina yini engakudingisisiyo. So yikho ngisitsho ukuthi hhayi indawo siyafana sibili kodwa hhayi sisaphathana khona okhuyana ukuthi hhayi lowo ngowesifazane lowo ngowesilisa. Ngakhuluma ngakho futhi sometime bheka ukuthi even lakuwo-army khona ngani asikaze kuthiwa sizeuthiwa kulama-general abo ngabomama kumbe kusesipholiseni khona ngani umele abe nguye indoda eba phezulu then umama bazafakwa nje sekusiya kubo-34 sekusiya khona.
Sesisuka kulolu bandlululo siyananzelela njalo ukuthi kulenye inhlanganiso esande kubunjwa kathesi ngabalwa kuvuyo leZipra. Ngombono wakho kuliqiniso yini ukuthi abalwa kuzipra labalwa kuzandla abaphathwa ngokufanayo
kakhulu bayabandlululwa in a way yokuthi bona abo khuluma ngakho zathola ukuthi abanye bangikhona ngabantu abaphuma ngapi abaphuma ku army kumbe esipholiseni kunesikhathi sokuthi mase kuvuya ama promotions into yokuthi kuba lama shift yokuthi umuntu uyasuswa kwenye indawo ayifakwe kwenye indawo besala be promoter omunye ngale and lo abazabe bemshisile bemhambisa kwenye indawo sebefika ngale bedinga ama promotions the other leader oyabe ngale uzakuthi hayi umuntu lo kangasebenzilayo angakikwazi ukuthi ngingathi lim promoter okunganani so khona kuyana kwanindezela ikakhulu ama zipra amaneni ngendaba yona leyo yokuthi kuba lama angazi ukuthi ngakubiza ukuthi kuyini ukuthi uyasuswa kwenye indawo ayifakwa kwenye indawo ngapha besala be promoter asingene namahofisini kathesi amahulumende khonapho uzathola ukuthi iningi labantu abaphetheyo imisebenzi baza kuba ngabazelela esayidini lelengale kathesi nje sikhuluma nti kuzavulwa engxenye naleyo kuthiwa ihofisi ye-Ministry of ama-War Veterans asikwazi ukuthi abaphetheyo khona ngale okwakathesi yesu silo baba uchinga ufakwe laphana but kasikwazi ukuthi abanye ngaphansi kwakhe ngwesinye isikhathi bayafaka umuntu lana besenyiswe nje njengestudio yazibona benabantu babo abasebenzayo I think iningi lama-ministers abasesuke esayesayidini langithi kumbe mhlawumbe abakunanzeleli kumbe kabakunanzelela kumbe kulokwesaba kumbe kuyini abantu abangemva kwabo uzathola ukuthi yibo abebereporta phezulu bona kodwa kwezibizwa ukuthi ngama-ministers they can't do anything mina kwesinye isikhathi ngangize ngifisa ukuthi ngabe kumbe angazi nje ngiyabe sengishilo ukuthi kukhona kuzazalwa umuntu kumbe elida ozayenelisa ukuthi afake abantu esimeni sokulingana singabantu siyalingana
leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Grace Nuku umlweli wempi yenkululeko asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
hayi lathi sibongile sithandekile Mhlanga kwezemidlalo inhlanganiso yenguqu izifa iphakathi kodubo lokusilela kwemali lanxa usomabhizimusi uWignell Jivayo wathembisa ukuyiphathisa okuningi asikuzweni kungxoxo esiyenze lengcwethi kwezemidlalo uCassius James Manampofu
ya uze ngendlela enhle njengoba i-national team yethu ibingathi iyaswela imali yokuthi babhadale ama-players isizifa ezine association kodwa into esihluphe ukuthi bathi imali yakhe ingcolile kulobusela obunye ababutsho ukuthi wabenza ngathi bufakazi abantu banabo na asikwazi ke lapho kodwa kukhanya ngathi abantu abajabuli ngendlela aphume ngayo futhi
kodwa ke nxa kuyukuthi uyabe ephathisa ukuthi angesilungu i-individual osekusolwe ngabanye ukubona njani khona ukuthi yena aphathise bese kuthiwa hayi umuntu lo kumele ngaye kuyikampani
phathiswa kwama-individual khona kuhle lama-company lakho kuhle kodwa-ke abantu phela bayakhangela ukuthi imali le esiyithathayo ivela kuphi uyithole ngayiphi indlela ngoba kholokhena khona ukuthi umuntu aphathise umphakathi kumbe phathisa ngayiphi indlela ngemali embi kufaka isimo salowo mphakathi isimo sabo njengabantu kumbe njenge-associations kanye izifa esimele esibe sokuthi badlelana labantu abagangileyo ngoba kathesi noma singabheka umumo we-South Africa sikhangela indaba ye-Gupta family i-Gupta family ibe nerekhodi embi behlanganisa lo president Zuma ucina ubangela ukuthi amabhenki amanye athile njenge-FNB nabo ABSA labanye abanjalo bagcine bekhansile ama-akhawunti abo-Gupta so khophela kutshengisa ukuthi abantu bafuna izinto ezi-clean ezi-transparent ngezinye indlela kutsho ukuthi uwhitnel zana yakhe zingcolile imali yakhe ingcolile hayi abantu abangeke bayemukele noba yohluphe kanganani
kodwa bake betsho phela ngesilungu umnumzana Mpofu ukuthi la manzi angcolileyo lawo ayakwanisa ukucitsha umlilo
ya ayawucitsha umlilo ye kodwa kwesinye isikhathi ukungcola kwakho khona yikho ungagcina ubangela umlilo ukuthi uvuthe ngamandla kubhebhe kakhulu ngoba asithi ma amanzi engcolile engcoliswe yinto enjenge-oyili enedizili uwathela emlilweni umlilo lo angeke ucime uzawuba mkhulu kakhulu
lo-ke ngu-Jays Cassius James Manampofu ingcwethi kwezemidlalo sigqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande lilala
have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.